amaHebheru isahluko sesithupha. Ngakho ke kasedlule ezifundisweni zokuqala ngoKristu, siqhubekele kokupheleleyo, singabeki futhi isisekelo sokuphenduka emsebenzini efileyo lesokukholwa kuNkulunkulu. Asingafundisi futhi ngobhapathizo langokubeka izandla lokuvuka kwabafileyo lokulahlwa okungapheliyo. Siza kuqhubekela phambili aluba uNkulunkulu evuma, ngoba labo asebake bakhanyiswa bezwa isipho sasezulwini, bahlanganyela lomoya ongcwele, bezwa ilizwi elihle likaNkulunkulu kanye namandla esikhathi esizayo, kodwa emva kwalokho babuya bahlamuka. Kwakulakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke. Lokhu besazibethelela indodana kaNkulunkulu, beyithela ngehlazo obala. Umhlabathi onatha izulu elinakanengi phezu kwawo, umile imbhida ebasizayo abawulimayo, uyabusiswa nguNkulunkulu, kodwa uba uveza ameva lokhula kawusizi lutho. Useduze lokuqalekiswa, ukuphela kwawo kuyikutshiswa. Lanxa sisitsho njalo bathandekayo, siyathemba ngani okuhle okuqondene lokusiliswa, ngoba uNkulunkulu kasuye ongalunganga ukuba akhohle umsebenzi wenu lothando elalubonakalisa ngenxa yakhe ngokusebenzela abangcwele njengoba lisakwenza. Sifisa ukuba ilola lo wenu akubonakalise lokhu kukhuthala lize liphelele ithemba lenu ekupheleni, ukuze lingabi ngabavilaphayo kodwa libalingise labo abathi ngokukholwa langokubekezela badla ilifa lesithembiso. Lapho uNkulunkulu ethembisa u-Abrahamu wazifunga yena, ngoba kungekho omkhulu kulaye angamfunga, wathi,
impela ngiza kukubusisa ngikwandise.
Ngokunjalo kwathi u-Abrahama esebekezele wakuzuza okwathenjiswayo. Impela abantu bayafunga ngomkhulu kulabo, kibo isifungo siyaqeda ukuphikisana siqinise. Ngakho ke lapho uNkulunkulu ethanda ukubonisa ngokupheleleyo kuzo izindlalifa zesithembiso ukungaphenduki kwecebo lakhe, waqinisa ngesifungo ukuze ngezinto ezimbili ezingaphendukiyo uNkulunkulu angaqambi manga ngazo, sibe lenduduzo elamandla thina esibalekele ukucatsha kuye, sibambelele ethembeni elibekwe phambi kwethu, lelo themba silalo njengesikhonkwane esiqinileyo somphefumulo, ligxilile lingena endaweni engcwele engemva kwevele, lapho uJesu angena khona engumanduleli esewaba ngumpristi omkhulu ngokungapheliyo ngokwendlela kaMelchizedek.